Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Ikudibana kweza kusihlwa mthwakazi ku Studio 7 ngesonto kumfumfu 2024. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, ugqitshiwe umhlangano weZANU PF People's National Conference, kodwa kulombuzo othi wenelisile na ukubhula umlilo okhona kuleli bandla. Kuyavotwa eMelika ngeviki ezayo kukhetho lokudinga umongameli lamalunga edalele parliamente. Silazo ezokholo ezamasiko kanye lezemidlalo zonke lezindaba lezinye ziyalandela umhlangano omkhulu weZANU PF owe National People's Conference ugqitshiwe edolobheni lakobulawayo abanye besithi awusoze uqede ukudlephana okukhanya sokugcila njalo impande kuleli bandla. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze amalunga ebandla lakhe ukuthi ebambane. Waxwayisa njalo abangaba bephehla inzondano ukuthi bazawukhomba onotshwala. Udaba oluhluphayo kuZANU PF ngolokuthi ngubani ozathatha isikhundla sikaMnangagwa engasuka embusweni ngo-2028. Lapho aphoqwa khona isisekelo sombuso welizwe, i-constitution, ukuthi kumele ehle embusweni. Yena uMnangagwa usetshilo kanengi ukuthi akalaso isifiso sokuqhubeka esembusweni isikhathi sakhe singanela. Kodwa abasekeli bakhe baya phambili ngomkhankaso wokuthi kumele eqhubeke. Abanye bathi umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga uyasifuna laye lesi sikhundla. Okuyinto ebikwa isiphehle ukufuthelana okukhulu phakathi kwabasekeli bakaChiwenga labakaMnangagwa. Kumaviki amabili edluleyo isiphathamandla seZANU PF eHarare umnumzana Goodwills Masimiremga uchiselwe iwofisi kusehlakalo esinakanelwa ukuthi silokwenza lokulwisana kuleli bandla. Sibuze igqwetha umnumzana Pardon Tapfumaneyi ukuthi ubona umhlangano osanda kugqitshwa lo uqeda na ukufuthelana okukhona kuZANU PF.
Ayishiyo conference eyokhetho abayithi elective congress liyana bayenzayo ezamele ikhiphe ozathatha isikhundla sika sitting first secretary weZANU PF. Ngibona nje ayikuba mischievous kwabantu nje even within the ZANU PF ukuthi beqalise ukugijimisa indaba yesuccession, because ubaba uMnangagwa la nxa simkhayela yena ithemu yakhe kayikapheli, kanti umuntu uzakhitshwa njani esasanda ukuqalisa. So yi one thing nje engingafuna ukuthi ngiyi-observe ukuthi hayi kanti sokungani sokuchitshwa sokuncane indawo upresident usanda kungena lo, but phambilini lapha yikho esifuna ukugayela khona ukuthi nxa sokufika ekhethweni lokuthi ngubani osozamela ibandla leZANU PF, and that will be possible kubo 2027 lapho yikho kungaba lenkemenkeme yendaba. But lapha la mboni mina Nkomo, kuphongukudonselana nje kuyadlula lokhu Nkomo lo.
UMnangagwa ubona echiya mpela isikhundla njengokutsho kwakhe yini kumbuzama ukuvala abantu nje kuphela lapha, kanti lo Chiwenga laye engaba esifuna yini isikhundla lesi?
I-credentials yakhe nxa ngikhayela mina ubaba usesebenzile, nxa ekhulume esithi hayi yena useqedile, mina ngibona ngani useqedile ubaba la. Amboni mina ukuthi uzafuna ukuthi ethi 2028 echove ephambili. Just 2 years in as we have a funani, I'm born in Minankomo, Nkaila Lapa Street is at Lapa, Utetaban to a Hamba Rabbi Plaza in Lakiba, Chengisa, Utuya Lima, Nkomo, Zikona, Amalitas, Bamba, Babo, and Mina in King, who are born in the city, Chengis by a sayo. I change what I do, tend to die by. Selenda or Lapa as a Hamba Kona, a seritide. Mumbo no Minankomo, Kaila Kono. Ambona ngani mina bamkhambela manga mina umdala ngibona ngani uyaphuma umdala but nqa anga decide ukuthi elalele omama laba bahlabelayo lama youth lawa I think it will be a big disaster both for his legacy and also for all those others ababhizi bedonselana ngingazi ubaba uthiwenga ukuthi angabe efuna laye there hasn't been any indications ukuthi uyafuna umbe kafuni
Umnumzana Pardon Tafumane Ligwe Tam Se Kotalae Egwelepilitani.
The Voice of America, VOA.
So kusele iviki elosuku olulodwa kuphela ukuthi uZulu waseMelika ayevota kukhetho lokudinga umongameli omutsha. Ndawonye lamalunga amadala eParliamente omabili abalisa ele House of Representatives lele Senate kanye lenkokheli yezabelo ukhetho lolu luza kwenziwa mhla ka 5 ngolwesibili ngeviki ezayo abancintisa ukhetho luka mongameli ngunkosikazi Kamala Harris yena ozamela ibandla lama Democrats Lo mnumzana Donald Trump oyebandla lama Republicans. Okwamanje unkosikazi Harris ungumsekeli kamongameli futhi uTrump yena uke waba ngumongameli weMelika kusukela ngomnyaka ka-2017 wazophuma ngo-2021 ngemva kokunqotshwa ngumongameli Joe Biden. Ababili laba baphakathi kokukhankasa bedinga usekelo ezigabeni ezibaluleke kakhulu ezaziwa ngokuthi ngama battleground states. Indaba ezihamba phambili kulolu khetho zigoqela olwabantu bokuza bona uTrump athi uzabadudula ngobunengi babuyele emazweni abo enganqoba. Kulodaba njalo lwempila kahle yabesifazana ephathelane lelungelo labo lokukhipha izisu okuyinto unkosikazi Harris ayiqakathekisayo. Uphenyo luveza ukuba ababili laba bangutshikilobhanqa. Ukuhlaziya loludaba sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Akukacaci kahle ukuthi ngubani ozanqoba ukhetho phakathi kukaTrump loHarris ngenxa yokuthi lokhu bengutshikile obhanqa kuze kufike namhlanje. Ngakho ke ngokuhlaziya kwami ngibona sengathi asoze sibe kwazi ukuthi ngubani ozanqoba ukhetho kuze kufike lolo khetho kuvotwe kubalwe ukuthi kungabalwa amavoti lapho sikuzacaca khona ukuthi ngubani onqobileyo. Okwamanje hayi izindala zombili.
Kumadale omabili eParliamente ungathi kuyacaca yini ukuthi iliphi elizanqoba kumbe iliphi idale eliza kuya kuliphi ibandla
Ngibona sengathi amathuba mahle nxa uyi Republican Party ukuthi uthathe iSenate ugcine njalo iHouse of Representatives siyakwazi ukuthi iHouse of Representatives ingaphansi kwama Republicans iSenate yengaphansi kwama Democrats ngenani elincane kakhulu ngomuntu oyedwa sikubale kanjalo ngakho ke amathuba okuthi ama Republicans athathe iSenate sibona sengathi makhulu nxa sikhangela kodwa ke kusengenzeka lokho kungenzeka kanti ke amathuba ama Democrats ukuthi athathe lower house House of Representatives aphansi kodwa kusengenzeka okungenzeka njengoba sikhuluma ukuthi ukhetho inyamazana eyinyonge kuzuliqede kuze kwenzeke izinto kodwa ke lo zabe enqobile ukuba ngupresident kuba lula nxa ngabe iparty yakhe njalo inqobe kusenate yabuye yanqoba kuhouse of representatives ngoba kwenza ukuthi inhlelo zakhe imithetho afuna ukuyichaya akukwazi ukuthi akwenze lula kulanxa lezo zindlu zombili kumbe inye yazo iphethwe ngelinye ibandla
amazwe omhlaba wona ngobunengi bawo singathi ukhona yini phakathi kuka Trump lo Harris afuna enqobe kulolu khetho kumbe sokusiyangelizwe lapho
Kuya ngokuthi kuliphi ilizwe singalinganisa nje ukuthi nxa useRussia ufuna uTrump, nxa useUkraine ufuna uHarris, nxa uyi-European Union ufuna uHarris ngokuba uTrump umuzwe ekhuluma izinto ongazikhwabithiyo, kanti ke nxa uyi-Israel ufuna uTrump. Amanye amazwe ke lawo ayafuna uHarris kumbe uTrump kusiya ngokuthi yiliphi lelo lizwe. Kanti kamanye njalo kakusaze kube lomehluko phakathi kobudlelwano balawo mazwe leMelika kungakhathalekile ukuthi nguTrump kumbe nguHarris. Kodwa amanye kuyaba lenguquko enkulu. Ngakho ke kuya ngokuthi yiliphi lelo lizwe.
Umnumzana Efidlela Ncube yingcweti ehlaziya ezombusazwe njalo ulandela imikhankaso yokhetho lwaseMelika.
Zimbabwe
Kesingene kuhlelo lwamasiko
Sigcina amasiko
kwethu
Owenze
Zulwanda bazalo lamukela kuhlelo lwamasiko Lilami umthembo sithembayo ukeeps to be Namhlanje ke ndomnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu Baba Ngwenya bengelela abalaleli
Siyabingelela ngokudube kubafakazi nakubalaleli
Ye, akusitele ke ukuthi kwenzakalani kusikhatshana nje esilandelayo. Kanye kukhona okuqathekileyo uza kwenzakala emathoeleni.
Kuyokubhekela nje ngolwezi kuyona nyanga esikhangelele kuyo kwakudube sizaya esikhumbuzweni sempilo ebizwa kuthiwa yindembezi bhagi eyagcina sibizwe kwathiwa igadadi ngenxa yomunye owayelibutho lamangiso ebizwa kuthiwa ngugodadi. Yikho ke sikhangelele ukuthi abantu babe khona ngobuningi ngoba nxa ukhangela le mpi yenzeka ngomnyaka ka-1893 ngenyanga kaLwezi, 1 November nje kwaba le mpi laphayana embembesi lapho kwahlangana khona ibutho lakithi ngempela libambene lebutho lamangisi lele elaliholwa ngu-Major Patrick Forbes behambisana nalona uRose loyo obizwa kuthiwa ngu-CC John Rose.
Singathi ke kolapho kwathunquthuli yebo.
Kwathunquthuli olukhulu kakhulu ngoba uzakhumbula ukuthi lapho laba amangisi babe lamadoda abalelwa ku-8,000. Kunabantu ababephethe izibhamu lezi ezinde okuthiwa ngama-riflemen ababebalelwa ku-20,000. Yikho ke sizwa kuthiwa kwabanjana kakhulu nabakithi nabo sizwa kuthiwa ngempela hhayi babengazibekile phansi.
Kulapho wavela khona ukuthi uvala ngebheju asikho khonapho
kunjalo sibili ngoba kukhanya ngani amadoda lana ayele sigogogo lesi esibizwa kuthiwa emagnani esiyiso ababethuza ngaso ngempela kwasho ukuthi amaqhawe akithi lawa asiqeda ananzelele ukuthi into okuyiyona ekhafula ukufa iliyana yilapho esizwa kuthiwa bamemeza abanye bethi uvale ngebheji lokhu uvale ngebheji lokho ekungamaqhawe ngempela ayezimisele kakhulu babudube ngendlela yokuthi babekhetha ukufa befela ukuvikela isizwe nenkosi yabo.
So ke kuqakatheke kangalani ukuthi kunanzwe khonokho?
Kuqakatheke kakhulu yikho lapho okwenza ukuthi umuntu azazi ukuthi ungubani futhi azi lokuthi kubaluleke kangakanani ukuvikela indawo yakho njengoba liyabona nje abafowethu angifuni uzwakale futhi njengomuntu ole-tribalism kodwa uzakhumbula ukuthi amakhiwo ekufikeni kwawo laphana asebenzisa abafowethu ababevela eMpumalanga ngapho esizwa kuthiwa kwakubaluleka kula madoda mpela ayebalelwa ku-600 ayevela ngapha eButshabuland bencedisa ekutheni kwehlulwe amanye ama-Afrika afana nawo siyabona impilo sesiyiphila namhlanje sibona sekulabantu abangalanhlonipho asebefika nje beqa imingcele bekwazi kahle ukuthi indawo lena ingabafowa babangapha kulolu hlangothi lwasentshonalanga kodwa kunabantu abafika bezithathela behlala angikhulumi ngezinto ezilamabhizinisi elapho kubonakala kulo mnotho khona bavele bazithathele ngendlela yabo lokho kwenza kube nzima ukuthi futhi into yakhona siyi-challenge ngoba siyabona nohulumente naye into yakhona akalandaba layo ukuthi kwenzakalayo esesize sesicabanga ukuthi mhlawumbe ubona ukuthi ngoba iningi labantu abathathayo yilabantu abavele besehlangothini lwalapho kuzalwa khona laba abangabaholi bethu lokho-ke ngempela kuyabonisa ukuthi into ento yaqala kudala nxa kwakulamadoda abambisana namakhiwa ekutheni kwehlule abantu bakubo namhlanje labo bantu futhi yibo futhi laba abenza leyo nto esasiywanga lamakhiwa
siyakuzwa kakhulu baba Ngwenya, kodwa ke hayi isikhathi asavumi. Siyabonga kakhulu ukuthi kulathi namhlanje kuhlelo lwamasiko, ungatshela kusasa baba Ngwenya.
Siyabonga, sihlanganeni khona kulembeto.
Ngithathe leli thuba ukuthi ngibonge ubaba uMbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko. Asihlanganeni kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo. Lilami uMthembu Sithembayo uKips Dube.
Siyabonga Gibbs. Kuhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Salibona ngihlozi inkosi esithandekileyo. Sibonga leli thuba lokubana siyahlangana kumbe sihlangana singabaphilileyo kungumsa wayo inkosi esithandayo engakhathali ngokuthi sisona okungakanani, kodwa usasinikile amathuba thina esikhona ubana siphile. Simbonge simdumiseke uJehova ngalokho. Namhlanje ke kuvuselela umoya sizakhangela amazwi esiwathola eTestamenteni elidala njengokuloba kwaZakhariya okuyincwadi yokucina eTestamente elidala singakayi eTestamenteni elitsha. Sizafunda uZakhariya isahluko sokuqala, sifunde indima nje ezimbili, indima yesithathu lesine. UZakhariya chapter 1 verse 3 lo verse 4 kufundeka kanje. Verse 3, ke bayisho wena kubo uthi, usho kanje uJehova Sebaothi uthi, buyelani kimi. Usho uJehova Sebaothi, ngiyakubuyela kini, usho uJehova Sebaothi. Verse 4, ningabi njengaboyihlo abaprofeti bokuqala bamemeza kubo bathi, usho kanje uJehova Sebaothi uthi, ake nibuye ezindleleni zenu ezimbi nasezenzweni zenu ezimbi. Khepha kabalalelanga, kabangiqaphelanga, usho uJehova. Nanzelela lapho esibale khona kuZakhariya. Aluba yimi engangiloba, ngangaqalisa nje ngoverse 4 ngilandelisele ngoverse 3, kodwa ungasenani amazwi ayafanana. Uthi uNkulunkulu lapha kuverse 4, abantu babantamo lukhuni, abantu bokungathi bakholisa ukwenza izinto ezimbi. Liyathwe ilizwi, ake nibuye ezindleleni zenu ezimbi nasezenzweni zenu ezimbi. Indlela ezimbi ngezinjani? Asiyo ndlela lezi kumbe izameva kumbe imigwaqo legcwele amapotholo, kungayisikuthi izinto ezinhle. Kodwa-ke indlela ezichuyo ilokhu okwenziwa ngabantu abathi bayaphila. Nxa uthi uyakhangela emakhaya laba esisuka khona esihlala khona sonke, kulabazali abangabantu abadala, kulabantwana abanye ngabasakhula abanye sebengabantu abadala, kodwa abantwana kulezihlobo ezindala lezincinyane. Indlela zalaba bantu zokwenza ulutho kazifanani. Ezinye zinhle ziyabukeka, ziyancomeka, ezinye lawe uyazibona akulandlela enhle elandelwayo. La into enhle ukuthi yena lo hamba ngendlela embi uyazazi. Umntwana ongalaleli abazali uyazazi, umntwana oyisikliwi uyazazi indlela zakhe, umntwana ongathumekiyo oqamba manga azantshontshe lezinto zalaba ekhaya omele size yena uyazazi indlela zakhe ezimbi. Lokuhamba ayiganga labanye, angabuya azochuma ekhaya uphike ulandule ukuthi uvela kwenza ububi, uyabe sazi ngaphakathi kwakhe. Phela indlela ezimbi kazisweli ukuthi kuvulwe imilomo ukhuzwe abantu kusa kwamalanga. Indlela ezimbi lezenzo ezimbi lo mazenza uyazazi. Lawe ezakho indlela ezimbi zingakayifika lemphakathini uyazazi. Bantwana linelisakhulayo, lungisani indlela zenu nezenzo zenu, nibuyele kuJehova. Asikhuleke Thixo, siphambule endleleni zokwenza kubi, senze izinto eziqondileyo ukwenzela ukuthi lawe ubuyele kithi ngoJesu ngiyakhuleka. Amen.
Sibonge umfundisi Thandeko Sintimkandla ngohlelo vuselela umoya. Kwezemidlalo umfowabo kaPitan Dlovu uMagodube uthi kungaba into enhle kakhulu ukuba uPeter akhokhele inhlanganiso elawula ezemidlalo yenguqu eZimbabwe Football Association iZifa. Kubika uJoseph Njanji.
Udube uthi lanxa uPeter engazake batshele njengemuli ukuthi lesifiso naso ukuba ngumongameli wenhlanganiso yezifa, yena ngokwakhe ngakuthakazelela lokho.
Kulelwa zoluningi ngiphola. Kuba ngcono nxa lilidwa ngumuntu owazi into ayenzayo kulo muntu othi alapha sekusebenza imali kuphela kungafa sekufika.
Wengeze wathi ukuqakathekisa imali yikho sekubulele umdlalo wenguqu weZimbabwe.
I-system ngathi yadayilutha ngabantu abangasobe bhora. Iningi kathesi sebengena kubhora ngokufuna imali. Like abanikazi bama-teams bayabhadala whatever, which is bad. Bayabhadala abanye abantu ukuthi benze into ezingasizo zebhora.
IZifa izaqhuba ukhetho lokudinga inkokheli yayo entsha ezasebenza ngokugcweleyo ngomnyaka ozayo. Okwamanje lenhlanganiso iholwa liqula elakhethwa inhlanganiso yenguqu emhlabeni jikelele yeFIFA ukuthi liqondise inhlelo zalo mdlalo ngoba zazingahanjiswa kuhle. Lanxa bazancintisa bengakabhaliswa futhi laye uPeter engakatsho ukuthi uyazifuna yini isikhundla lesi, abalandeli benguqu abaningi bathi bafuna yena ngoba ululwazi olujulileyo ngomdlalo kanobhutshuzwayo. Nanku udlale waze wafinyelela eNgilandi ku-English Premier League. Sibuyele odabeni lukaDube lubaba useleminyaka yokuzalwa engamashumi ayisithupha lambili 62, njalo uqale ukudlala ibhola esasengumfanyana efunda esikolo seSt Patrick's lasesobukazi. Usuke lapho wadlala kuqembu le-Youth Contact Center wasedlulela ku-Highlanders edlalela iqembu labasakhulayo.
Ngangisithi nxa ngisekholeji ngidlala ku-Highlanders ngama-holidays asesuka-ke futhi sesuka ekholeji nasesiba lipholisi ngadlala esikhoniseni aqalisa ePhindura khona ngidlala kuma-teams e-Therapy Phindura ku-Division 1 ngatransfera ngayo eGwanda. Ngasuka-ke laphana ngaseplumtu ngadlala khona ngale futhi.
Abadume okwamagama kwezenguqu ngakibo kaDube ngabafowabo abathathu uMadinda, uPeter kanye lomuyi uAdam. Udade wabo uEvelyn laye ube ngumgadli weqembu leHighlanders Royals obukhali. Lalapho engasadlali uDube uqhubeke ephatheka kwezemidlalo wafundela ukuba umqeqetshi kanye lokuphatha abadlali umaneja. Kudala iqembu leHighlanders belisaziwa kakhulu ngohlelo lokuziphekela abadlali balo besasebancane libalolonge ngobuciko, babe ngumthwentwe ohlaba usamila. Abadlali laba baguqela uPeter, uBenjamin Konjera, uMercedes Banda, uWillard Khumalo kanye labanye. UDube uthi iHighlanders isaselalo ikhono lokukhiqiza abadlali abalohlonzi olufanayo, kodwa uthi abalandeli bayo kumele babekezele.
Kuyalunga, let's save patience ngoba ocoach esibalawo they are good alright, kodwa nxa singela patience sifuna ama results there and there kuba nzima ukuthi ucoach ethi 1 year sesikhala sesithi hey team ayiwini the cup. Uyadinga ama players kufanele team go out ema reserve langaphi langaphi sibe labafana sibafake ku academy yethu. For example, kathesi njengoba nje ubona i-team yonadlala khona kugcine abafana bephoso 9 bavele ezandleni zethu ngani.
Okwamanje uDube uphethe isithupha sokuqeqetsha ese-CAF B lezinye ezokuba ngumphathi wabadlali u-team manager. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Sizigqibe ngehlandla lezokholo namuhla sihamba lomculi osacathulayo oziviza ngebhinca lodumo. Lapha uphethe idlalate lakhe elitsha. Oh.
lihle ikhaya lami lihle
ngiyabingelele ngibonga abantu nabalaleli la kufinyelela khona lini lizwi lami lo bengelela evidence wakwandlovu owaziwa ngebhinqa lodumo emculweni ekhaya kusezimbabwe endaweni yaseplank laphana esigodini sasekhalanyoni kodwa-ke kwamanje ngise-south africa umculo wami ngenza ngise-south africa emculweni ngifike ngomnyaka 2022 la ngafika ngenza khona i-EP yayiningoma ezingu-5 aphinde ngenza i-single track bese kuba ama-featuring so kushouthi ine-EP eyodwa ne-single track eyodwa njengamanje ngoba kuzophela unyaka ngizolela ukwenza i-EP ezophuma ngo-November.
Washo kanjalo
ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngiyatholakala ngenkundla engizokuxhumana laphana ku-Facebook page lami liyatholakala ngasasho ukuthi ibhinqa lodumo ngiyatholakala naku-TikTok futhi ngokunjalo ibhinqa lodumo bese kuthi kuma-bookings mhlawumbe uma ngabe funa ukubhukha ngitholakala kule nombolo 071 91 944 17 iyafoneleka ngiyatholakala naku-WhatsApp. Ngiyabonga kakhulu.
Ibhinqa lodumo lisigqibela uhlelo lwethu. Ukuziphetha ezosuku nanzi ebezihamba phambili. Ugqitshiwe umhlangano weZANU-PF People's National Conference kulo mbuzo othi kambe wenelisile na ukubhula umlilo ovuthayo kuleli bandla. Kuyavotwa eMelika ngeviki ezayo kukhetho lokudinga umongameli lamalunga edale lephalamende eleCongress. Besilazo ezokholo, ezamasiko nezemidlalo. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguntungamilinkomo nkololo gwana kwamatukandulu.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.